ngibona njengalokuqakathekile sibili ukuthi uhulumende azame amaqhinga akhe wonke awokuthi abathengisa igolide balethe igolide ku-Fidelity Gold Refinery, ngoba siyakwazi ukuthi imali leyi isekelwe yi-gold lamanye ama-minerals. So ungatholakali kwegolide uzatsho ukuthi imali ezaba khona emkambeni kumbe imali ezaba khona yokuthi abantu basebenzise iyabe ingekho. Nxa khangele ugavena ispeech yakhe ubesithi yena imali ezaba khona izaba ihambelana negolide elikhona. So nxa kuyukuthi igolide liza lutshwane mbijana, utsho ukuthi kumele akhiphe enye imali ku-circulation.
Kungabe kuyini okubangela ukuthi inani legolide elithengwe leli libe lisehla? Kunokwenzakalayo na kwezenotho okubangela lokho?
Hathi, okwenzakalayo ukuthi uhulumende nguye wodwa ovunyelwa ukuthenga igolide kuma-miners. Kodwa imali athenga ngalo igolide iphansi. So ama-small scale miners bayahle bethatha igolide lawo bezame ukuthi balithengise phandle kwelizwe lapho abathola khona inzuzo eningi. So kumele uhulumende azame ukuvala ama-leakages lawo. Kodwa kumele uhulumende njalo engezelele imali abhadalayo nxa ebhadala ama-small scale miners, ngoba abantu bayabe limayini gold sibili kodwa bayabe belismagla lisiya phandle kwelizwe, ngoba bayakwanisa ukuthi bathole inzuzo ephezulu nxa kuyukuthi balithengisele phandle kwelizwe kumbe ukulithengisela abanye abantu abangayisiwo uhulumende.
Intengo yegolide la iqhubekela phambili isehla ku-global market. Lokhu kutshoni-ke nxa sesikhangela amandla emali yeZimbabwe gold.
Uzabona ukuthi yiyo indaba eyenza ukuthi amazwe amaningi athiyane lokuba ne-currency eyayisekelwa ngama-minerals lawa, ngoba intengo yama-minerals iyatshintshatshintsha. Kwezinye izikhathi iyakhwela, kwezinye izikhathi iyahle iyehle. So nxa kuyukuthi intengo isehlile, sokusitsho ukuthi igolide oyabe ulalo nxa kuyukuthi ubambe i-currency leyo, amandla awemali azehla njalo ehambelana lokwehla kwemali emkambeni e-global market.